Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 kuMpalakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Very true. I received it last night at 9:31 p.m.
Yeah, kuleqiniso ukuthi sengimisiwe umsebenzi. Ngithole incwadi evela kumongameli Mgabe izolo ntambama ngabo 9:30. Incwadi le kade sithi kumele ngichiye umsebenzi njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe.
Unkosikazi Joyce Mujuru uthi uxotshwe umsebenzi ngumgabe izolo esetheswa icala lokungaqhubi kuhle umsebenzi.
Umongameli Mgabe kaxotshanga umsebenzi umsekeli wakhe kuphela kodwa labaphathi ntambo ababikwa besekela icele lakhe bebekwamlandu wokufuna ukumthathela intambo zombuso ngendlela ezingayisizo kanye lokungaqhubi umsebenzi ngemfanelo.
Namhlabe kulilanga lokunanza ukulwisana lokungethembeki inhlanganiso ezinengezizimeleyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele alwisane le-corruption.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe usexotshe umsekeli wakhe unkosikazi Joyce Mujuru umsebenzi emethesa icala lokuthi wayengenzi umsebenzi ngemfanelo. Wetheswa amacala okuthi babezama ukukhipha umgabe esikhundleni lokunye okuthiyeneyo becatshangelwa ukuthi bebencedisana laye unkosikazi Mujuru. Unkosikazi Mujuru yena utshele iStudio 7 ukuthi umgabe umthumele incwadi emtshela ukuthi kumele achiye umsebenzi. Uthi okwakhe konke sokukhanya sokuphelile kuhulumende loba engasoze achiye ibandla leZANU-PF. Lokhu kubuya ngesikhathi ekhitshwe kudale le-Central Committee libandla lakhe ebelimethesa icala lokuthi ubelwisana lomgabe engenzi kuhle umsebenzi njalo edinga imali ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe lamhla wethule umbiko othi usemxotshile umsekeli wakhe lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umjuru utheka uyamangalisa obekumunyethwe incwadi ebhalwe ngumongameli.
Very true. I received it last night at 9:31 p.m.
Yeah, kuleqiniso ukuthi sengimisiwe umsebenzi. Ngithole incwadi evela kumongameli Mgabe izolo ntambama ngabo 9:30. Incwadi le kade sithi kumele ngichiye umsebenzi njengalokho okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Umgabe usebenzise u-Section 106(1)(b) wesisekelo sombuso welizwe ikwenza lokhu. Ngizamile ukudinga lokhu kusisekelo lesi kodwa kangizange ngikuthole. Kule section 1 kuphela. Ngicabanga ukuthi kumbe kade ezama ukusebenzisa isiqanyana sesika section 2b kusisekelo sombuso welizwe. Angikwazi ukuthi ngiyenzeni.
Umjuru uthi kasoze aphikise lokhu okwethulwe ngumgabe.
He was saying you were doing things that were not supposed to be done by yourself.
Uthi yena bengisenza ukade kungamelanga ukuthi ngikwenze okungahambelani le-ofisi yeziphathamandla zikahulumende njengalokho kusisekelo sombuso welizwe. Uthethe lokho okulotshwe kusisekelo lesi okuthi akumelanga isiphathamandla sikahulumende senze okungahambelani lalokho okufunwa nguhulumende kumbe ukuncintisana lokwenziwa nguhulumende. Lezi yizinto engizimisele ukuzikhuluma lekomiti yebunjelwe ukukhangela udaba lolu ebandla leZANU-PF. Ngizimisele njalo ukukhuluma engiyikho mina.
Asizweni njalo unkosikazi Mjuru eqhubekela phambili echasisa okwenzakeleyo.
My background, I'm a trained person. When you receive an order,
mina ngiyumuntu owalwa impi enkululeyo, ngilisotsha. Ngakho ke nxa ungathola ukutshelwa ngumuntu osesikhundleni esiphezulu kulesakho, kumele ulalele. Nxa ufuna ukuthi uzwisise ngokutshelwa ngolaleso sikhundla, kulendlela eyenziwa ngayo lokho. Ngiloba lapho okumele ngitshengise khona ukuthi ngiyitholile incwadi leyo. Lamhla ekuseni ngibhalele umongameli Robert Mugabe ngigcizelela kulokho. Ngimbonga kakhulu ngalokho angenzele khona empilweni. Yiyo phela indlela esafundiswa ngayo kuvuyo lebutho leZandla. Iyo njalo indlela esafundiswa ngayo futhi kubandla lethu eleZANU-PF.
lokho ngokwakuqala elizweni leZimbabwe ukuthi uMgabe axotshe umsekeli wakhe. Incwethi kwezemithetho umnumzana Job Sibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi uMgabe ulelungelo lokuxotsha umsekeli wakhe. Siyaxolisa zihlobo esithandekayo besizama ukulethulela inxoxo yethu lo mnumzana Job Sibanda kodwa imishinikazi yethu ikhanya ingasebenzi kuhle. Sizalethulela lona yona leyo nxoxo singayithola ingavuma imitshina yethu.
Into le esikwenzakele le yinto nje esiqalisayo thina lapha eZimbabwe ukuthi sihlangane nayo. Into engaziyenzakali lokhu saba lozimusa ukuthi u-vice president ngu-president adismise u-vice president. Secondly, awukaze kwenzakali since i-constitution le entsha yaqalisa ukusebenza ngo-May last year. So lidabolutha kithi sonke. Kodwa umuntu nxa ekhangele i-constitution, ngangiyikhangele mina mbone ngali u-president ulawo lawo mandla ukuthi adismise u-vice president. Nxa kuyikuthi u-vice president ufike wasesephula eminye imithetho yelizwe. Lokho ngikutsho ikakhulu ngoba nxa ungakhangela u-section 110 we-constitution yeZimbabwe yakathesi, iyatsho yona ukuthi eminye imisebenzi ka-president ngeyokuthi appoint abantu okuthiwa umthetho kumbe i-constitution aba-appoint. So nge-constitution yakhona u-president ulakho nguye owathiwa ngumthetho i-constitution a-appoint u-vice president. So emthethweni thina sizinxa umuntu elelungelo lokuthi appoint omunye ulalo lelelungelo njalo lokuthi lowo muntu ama-appointileyo am-dismiss emsebenzini. Ngoba i-office ka-vice president i-constitutional office ngezinye indlela i-create i-constitution kumele izizathu zakhona zokumxotha umsebenzi zibe constitutional lendlela yangkhona kumele ilandele i-constitution.
Yes, yabona ke ukuthi uMongameli Robert Mugabe ungani ke usebenzise isiqanyana sesisekelo sombuso welizwe esingayisiso. Kambe ke lokhu unganika ke uNkosikazi Mjuru igunya lokuthi athi lapha ngixotshe kubi.
Ye, igunya lingamnika sibili ngoba nxa kuyikuthi umuntu uyaxotha umsebenzi kumele kanje wona lowo mthetho oyiwo sibili. Kodwa akakutsho ukuthi loba engatshengisa upresident ukuthi khangela isection oyiqambileyo kayisiyo ekunika amandla okuthi ungxoshe umsebenzi. Ongamele ulakho ukuthi abuyele e-ofisini yakhe ayokhangela kuda futhi i-constitution abe semtshela ukuthi hhayi yena fana bemphambanisile bengunike isection engayisiyo sengikuxotha-ke nge-section eyiyo okumele bengixotshe ngayo abe semtshela ukuthi hhayi sengikuxotha ngalo i-section.
Lo ngumnumzana Job Sibanda incwethi kwezemithetho ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekubulawayo. Kulambiko ethi uMgabe usebhale enye incwadi ebamba isiqanyana sesisekelo sombuso welizwe esisetshenziswa nxa kuxotshwa umsebenzi umongameli, umsekeli wakhe, abaphathi intambo bakahulumende labasekeli babo. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli ngalolu daba.
Umongameli Mugabe ubikwa ixotshe uxotshe abaphathi intambo ababikwa besekela icele likankosikazi Mjuru bebekwa umlando wokufuna ukumthathela intambo zombuso ngendlela ezingayisizo kanye lokungaqhobi umsebenzi ngemfanelo. Okunengalolu daba sikuzweni kuMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamongameli Mugabe unkosikazi Joyce Mjuru ethule umbiko wakhe ophume kumaphephandaba ambalwa aweZimbabwe ezigeza emacaleni awetheswayo. Ubufakazi obukhona buveza ukuba abaxotshiwe laba babalisa obe ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mjuru, umphathi intambo ezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ICT umnumzana Webster Shamu, umsekeli kamphathi intambo wezemihlobo yamandla kagetsi umnumzana Munacho Mthezo, umphathi intambo wesigaba seMashonaland East umnumzana Simbane Utamdarikwa, umphathi intambo ohlangothi lwabontanga ukunikezwa kwamandla kwabensundu kanye lokuthuthukiswa kwabo umnumzana Francis Nema, umphathi intambo wemfundo yaphezulu unkosikazi Olivia Mtshena, umphathi intambo wezokuthuthukiswa kwamandla kagetsi umnumzana Dzikamayi Mavaire, umphathi intambo obona ngezendaba zezisebenzi kanye nenhlalakahle kazulu umnumzana Nicholas Goje, kanye lo mphathi ntambo ebona ngezindaba zehofisi kamongameli umnumzana Didmas Mdasa baxotshiwe. Kuthi abaphathi ntambo okubalisa owezemfundo umnumzana Lazarus Lokora kanye lophethe isikhundla sokuba ngumphathi ntambo omela isigaba semashingo umnumzana Kudakwashe Basikiti baxotshiwe labo. Encwadini elotshwe ngumkhokeli wedale labaphathi ntambo umnumzana Meshack Sibanda esezandleni zestudio 7, umgabe usebenzise isigaba sika 108 subsection 1a esesisekelo sombuso welizwe esitsha esithi abaphathi ntambo laba behluleke ukuqhuba kuhle umsebenzi njengalokho bekukhangelelwe. Omunye wabaxotshiweyo uMavayile uvumile ukuba ngempela uyitholile incwadi yokumxotsha umsebenzi lanxa engasathandanga ukugxila ekuthini kuyini okunye okumunyethwe yile ncwadi ayilotshelwe ngumgabe. UZulu eHarare utshengise ukukhathazeka ngalesi senzo sikamgabe ethi ukuxotshwa kwalaba bantu kungelandi lamacala okungathembeki abawetheswayo ngoba kuvele kubhahile kuleli bandla likahulumende, kodwa kuyizibonakaliso zokuba usethatha leli thuba umgabe lokuvala indaba ekhona sibisibili ukuxotsha laba bantu. Umkhokeli wenhlanganiso yeMedia Center umnumzana Ernest Mdzengi uthi lokhu kwenza kwamgabe kuza kulimaza ibandla lezanuPF emaphethelweni. Laba bantu abaxotshwayo uMdzengi uthi baxotshwa nje bebaningi ngasikhathi sinye ngoba bengela ababalandelayo. Wengeza ethi lokhu akulani le ndaba zokungathembeki ngoba engekho omsulwa kuleli bandla, njalo lokhu kungathembeki bekusenzakala kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Uthi kodwa indlela kamgabe ukubajezisa bonke ababekwa umlando ukusekela umjuru emcabangweni wakhe wokufuna ukususa umgabe athathe yena intambo zombuso. Umnumzana Mfundo Mlilo uyisikhulumeli enhlanganisweni emela uZulu ye-Crisis in Coalition Zimbabwe. Yena ke uthi uZulu kumele alungiselele ukubhekana lobunzima njengoba ababangele ukuxotshwa kwalaba baphathi ntambo kulicele elikhokelwa umnumzana Emerson Mnangagwa.
Thina njengenhlanganiso emele uZulu e-Crisis Coalition sibona ngani thiwa kulezi zikhathi ezinzima ezizayo ngoba i-faction eyiyo ephambili kuzana uPF eyexosha abantu kuzana uPF eyiyewinileyo kuzana uPF yi-faction ka-June 27, 2008 eyiyo eyayiphambili ngokuhlukumnyetswa kwabantu. Yi-faction ka-2002 eyabisa iphosa leyabisa i-aipa. So kule zikhathi ezinzima esizikhangeleyo esizayo, so uZulu kumele aqine ngoba kule nto eziningi ezizayo ezizayenzakala kumaZimbabweans ezinzima kakhulu.
Uthi bona njengehlanganiso benza imizamo yokuba bacebise ekuthini ilizwe lingaqhutshwa kanjani ekuthuthukiseni umnotho welizwe, lalokuthi lungaqhutshwa kanjani uhlelo lwezim asset.
Silethu iphepha lethu esilikhangeleyo kathi sesizama ukulikhipha esingathi lizahambana lezim asset, kodwa liyabe lizama ukuthi libise indlela iZimbabwe engayihamba ngayo kwenzela ukuthi i-economy yethu uye phambili. Kodwa kumqoka thina sibona ngantwa uPresident Mugabe sokumele aphumule esihlaleni sakhe, njalo izana uPF yonke nje njenge-system sokumele iphumule ngoba sesibonile ukuthi abakukwanisa yabona njenge-party ikuthi bayakwanisa ukubamba ngathi amandla kumbe bayakwanisa ukuwina ama-elections, kodwa ukuthi balungise i-economy sebeyehlulekile. Siyabona ukuthi kathesi amagetsi kawakho, amanzi kawakho, ziningi-ningi into ezihlupha izizukulwane zeZimbabwe, imisebenzi kayikho, sebehlulekile ukuthi bayenze umsebenzi kahulumeni. So thina sibona kungcono ukuthi baphumule kube labanye abangenayo abambo umsebenzi kahulumeni.
Uthi nalokho kuxotshwa kwasebexotshiwe kungasizi lutho kuZulu weZimbabwe ngoba kungasoze kuguqule isimo somnotho esesisibi kakhulu.
Zipolitics zabo abazenzayo lezi zizaqhubeka zisiya phambili ipolitics zabo ezoxotshana, kodwa kasoze zisize ilizwe. Okumqoka ukuthi yena uPresident Mugabe sokumela ahlale phansi aphumule aphume emsebenzini ngoba konke lokhu kulwa esikubonayo ngabantu abazama ukuthi singathi basifake esihlaleni sakhe singathi i-succession politics. So angahlala lokho ekhona ukulwa lokhu kuza kuqhubeka kusiya phambili. Le faction ewini le yabo Mnangagwa baza izafakwa la ingene phakathi, kodwa isikhathi singahambe bazaqalisa ukubanga futhi bezame ukuthi bamsucceed uPresident. So sibona kungcono ukuthi yena uMugabe sesifikile isikhathi sakhe sokuthi ahambe ayephumule.
Ukuxotshwa kwankosikazi Mjuru labanye bakhe sokusitsho ukuba uMongameli Mugabe usezakhetha abasekeli bakhe abatsha kanye lokuguqula idale labaphathi ntambo ele cabinet. Ngibele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhe sikudaba lokuxotshwa kukankosikazi Joyce Mjuru labanye bakhe, ingcwethi ecubungula ezombusazwe yomnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi kaboni abantu laba besuka kubandla lezanuPF.
engakutsho ukuthi I think lokho ukuxotshwa kwamjuri namanye ama-ministers bekukhanyelelwe okade sekusele nje ukuthi kube le-confirmation ukuthi ngempela ngompela lokhu uMgabe akade the uzakwenza kodwa mbona ngani uba uMgabe usewenza amaphutha amaningi ngoba ukuxotshwa kwamjuri kutsho ukuthi lesayidi likamnankagwa selile power yilo eselibusa and lokhu kusuka kube yingozi kakhulu ngoba utshengisela ukuthi kona ngesikhathi esilandelayo singabona uMnankagwa sefuna ukuthatha futhi njalo umbuso lo ebe ngupresident u-2018 engakafiki.
Ubona ngani uzasungula yini elinye ibandla kumbe vele ngumuntu ozasihle elima khodothitho konale okuthiwo ngumgabi?
Ngokubona kwami amboni ukuthi mina uzasuka ngoba abantu bezanu abantu abajarikayo kwezanu abalayo i-system yokuthi bangaluza izikhundla besuke ngaphandle kuka undoda lo wazama ukuwenza imabambo uSimba Magoni nguye yedwa umuntu waphuma kwezanu kodwa mbona ngani wazisuka la esephumile ngoba abaningi babemthembisile ukuthi ephumela kwabasaphumanga. So ngokubona kwami umjuri uzahlala laphana ebe ngu-MP ebe yi-simple member ezame indlela zokubuyela futhi esikhundleni ngoba uzacabanga ukuthi okwenzakala kumjuri kathesi kwayenzakala kwabanye ngo-2004 although not at this level but sabona ngo-2004 uJonathan beqotshwa omdenda beqotshwa uDabulani Sibanda labanye basebevele sebephumile kuzanu ngesikhathi seneso abantu bona labo kwakuthiwa ngamakhuphi lodazi kwakuthiwa uJonathan wayekhuluma le army ukwenzela ukuthi egenqule umbuso sesibona futhi uJonathan lapha labo mnankagwa yiwo yibo asebebuya ngetactic yasetshenzwa kiwo ngo-2004 esitumjuru labotiguma simtaza yibo asebefuna ukukhipha uMgabe. So it's the same tactic that the SDS ebantwini abathiyeneyo ngesikhathi seneso oPatrick Chinamasa bahamba baxolisa uMnankagwa wanikwa i-Minister of Social Amenities waba ngumuntu nje okwangani akulancedo kodwa akula muntu owaphumayo. So mbonani bona labo Didimo Simtasa labaningi abakhona phana kuzanu abasoze bephume bazamelela nje i-opportunity ukuthi ibe khona bebuyele futhi I won't be surprised ngo-2018 abantu bona la abanye bakhona vele sebenezikhundla futhi kuzanu ngoba vele basebenza njalo.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi yecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Ilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Namhlabe kulilanga lokunanza ukulwisana lokungethembeki emhlabeni jikelele International Anti-Corruption Day. Inhlanganiso ezizimeleyo zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi alwisane lokungethembeki lokho. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe yinkampani ye-Zero Tolerance Wise Consultancy ARRE, umsekeli kamphathintambo bona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Supermandi Wanzira laye usole ukungethembeki wathi uhulumende wenza konke akwenelisayo ukulwisana lakho. Inhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe layo ithi ukungethembeki elizweni ikakhulu kuhulumende sokufike kuzinga elibi. Sixoxele siphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Mary Jane Ncube.
Ilizwe kathesi khanya kaliqondana ngale ndaba zokuthembeka. Nxa sesikhuluma lapha ngokuthembeka sesithi accountability, especially accountability of the state to the citizens. Hayi kukhanya kakula nanzo yakho lokho ngalesi sikhathi. Kukhanya ngani ilizwe kalimanga kuhle ngendaba zokulwa nobugwelegwele. Omunye nomunye ukhanya zenzela akufunayo. Singathi nje kuma-sector wonke, private sector, ikakhulukazi ku-public sector ngoba yibo abakhangelane lokulungisa impilo zabantu, ukufaka imithetho, ukubona ukuthi abantu bayafunda, abantwana bayafunda, abantu bayakwanisa ukuya ezibhedlela, abantu balendawo zokuhlala. So ukuthembeka kuqakathekile ku-public sector. kuqakathekile njalo ku-private la kuma-civil society kodwa ikakhulukazi elizweni elinjengelethu okukhangelela uhulumende ukuthi nguye omele alungise indaba zempilakahle yabantu okungalamanye ama-sector angena kakhulu phakathi kuyadanisa ukubona ukuswelakala kokuthembakala okungaka.
Uhulumende siyazi ulogaja olukhangelane lokulwisana lokungethembeki. Ungathi lwenza konke okumele ukuthi ngalo uyakwenza yini lolugaja okulwisana lobuhuquluzi?
Kukhanya ngani lolugaja okweminyaka lembili edlulileyo akukho okukhulu akade bekwenza ngoba kwakhulunywa indaba e-constitutional yokuthi ngo-August ka-2013 amandla abo okukhangela indaba zebugwelogwelo aphela according to imandate yabo ye-constitution. Samelela nje salinda ukuthi aphinde kukhethwa abatsha abazaqhuba leyo msebenzi phambili. Inketho leyo ikhanya ngani yiyo esidonsile, akucaci ukuthi kudonsa ngani, okuhluphayo kuyini.
Unkosikazi Mary Jane Ncube ngowenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe.
Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuxotshwa umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kanye labanye abaphathi ntambo ababikwa bemsekela.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi inani labantu abalokhu bebanjwa ngumkhuhlane we-Ebola emhlubulweni wangentshonalanga kwezwekazi le-Afrika lokhe liqonga.
Kusasa ngolwesithathu lelanga lokunanza ukulondolozwa kwamalungelo abantu elabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ele-United Nations Human Rights Day. Iningi labakulomsebenzi wokulwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele lithi umnyaka lo waka-2014 ubungamuhle kusephulwa ilungelo loluntu emazweni amaningi omhlaba njalo kuqhamuke izimpi.
Izifundi zekolishini le-University of Zimbabwe zithi labo abayabe bengaphumelelanga ezifundweni zabo kumele bavunyelwe yikolishi leli ukuloba eminye njalo imhloliso ama-supplementary examinations. Kubika intatheli yethu uMark Peter Ntambe.
Izifundi kuleli college zithi ukususwa kwemihloliso ye-supplementary examinations kuleli college kuphuzisa izifundo zabo ngesikhathi izinto zinzima kangaka elizweni. Umnumzana Thomas Gamure isifundi se-University of Zimbabwe. UGamure uthi kayibuselwe imihloliso ye-supplementary examinations.
Ngakhalisisa ngeminyaka edlulileyo e-university ibisiba lama-supplementary examinations. Kathi esingakhayela kwamanye ama-faculty abala ama-supplementary examinations onlawo. I-university ke yazama yafake winter school kodwa thina sithi akubiselwe ama-supplementary examinations ayekhona.
Umnumzana Trust Nupu oqhuba izifundo zaphezulu kuleli kolishi zobumanjinela uthi ama-supplementary examinations avela aqakathekile okuthi ukususwa kwawo kuphazamisa amalungelo losekelo lwezifundi kuzifundo zazo.
Ama supplementary examinations ayikhona kuyenzela ukuthi umuntu uma engafela ngesigaba esingani babe sithi akafelanga kakhulu babe sithi asimnikeni ithuba ukuthi ebhale engaphindi i course yonke kumbe ni module yonke but njoba sebethi awaseke sibona ngani vele kuzancindezela ama students amanengi uma sesikhangelana nomzima obukhona kuyancaza ukuncindezela izifundi njoba kuyazo ukuthi uma even engafela langa kakhulu kwaso kumele ekuphinde eqalise ukuja ikhosi yonke
uthi osokusenzakala kuleli college sokungabangela ukuba lumkhuba ugcine usufika njalo la kumanye ama college ama university kuleli ethi okuqhakathikileyo ikuba kube lokukhulumisana lokuvumelana phakathi kwezifundi lama college lokhu kungakwenziwa.
nabe kuthi abantu bayaqala behlale phansi bebone ukuthi ku right now kuphonga uyenza izinto we consult labo izifundi bezo lazo izifundi ukuthi zithini
Inkokheli zezifundi zithi zifuna ukuhlangana logatsha lwezemfundo yaphezulu ngodaba lwendlela leli kolitshi elisebenza ngayo lisenza santando. Iziphathamandla zekolitshi ezingafunanga ukuveza amabizo azo kulumsakazo zithi leli nyathelo lijonge ukukhuthaza izifundo ukuba ziqakathekise izifundo zazo kulokukhangelela ukuhlala zinikezwa amathuba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Iqembu lesizwe elemidlalo yamantombazana eyoqaga ibhola ele South Africa iNational Netball Team linqobe abanye babo beZimbabwe 32-40 emidlalweni African Union Sports Region 5 Under 20 Youth Games esaqhubeka kobulawayo kwathi eZimbabwe lathola imendulo yegolide emidlalweni yokugijima ngemva kokunqoba komgijimi uBetha Chikanga. Ukuze sizwe okuningi emidlalo yalamuhla sixoxele ngcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe yena obekule imidlalo.
Namhlanje bekungu-day number 5 kuma-youth games. Kunetball sibone iSouth Africa inqoba iZimbabwe 40-32, kutsho ukuthi iZimbabwe itshaywa okokuqala kunetball. Kodwa badlale kakuhle amankazana kukhangelele ukubana beqhubeke besenza kakuhle kanjena. Kuma-athletics ezokugijima lezi iZimbabwe isithole igold ngemva kokubana uBetha Chikanga ewine ku-3000 meters. Tennis yona edlalelwa eBulawayo Athletic Club lapho abaningi abakwazi ngokuthi kuse-BAC. UValeria Bhunu uyenelisile ukubana angene kuma-finals ngemva kokunqoba ku-semifinal kukhangele ukubana yenze kuhle ku-final lapha aphumele egold. Kuzokuthi kulabanye abagijimayo ababili abayenelisileyo abeZimbabwe ukubana bangene kuma-finals e-800 meters yona ekhona-ke kusasa.
Yiphi eminye imidlalo edlalwe lamuhla njalo iqhubeke njani?
Kwezenguqu umdlalo odlalele enkundleni yeBarberfield Stadium iZimbabwe ibe yi-1-1 le-Angola. Kwazokuthi eliveze stadium iMalawi yatshaya iMozambique 2-1 lapha-ke kuku-group A, okutho ukubana iMalawi isine-6 points idlale emdlalweni isiya phezulu kulokhu iZimbabwe iku-number 2. So kuzawutsho ukuthi iZimbabwe ma isidlale umdlalo wabo wokugcina leMalawi sokumele inqobe ngoba kukhangele ukubana iMalawi iqine kakhulu njalo isidlala emidlalo embili kuphela izanqoba iSwaziland ingaqedisa ilabo 9 points ingaqeda iphezulu. Ngakho uyokhangela ukubana iZimbabwe inqobe kumalawi ma ifisa ukubana iye phambili ngoba i-Angola inganqoba kuSwaziland yiyo esilamathuba amahle okubana iye phambili kanye leMalawi ku-group A. Kuzokuthi kwelabomama kwelabankazana ibhora ama-Mighty Warriors azadlala kusasa leBotswana kukhangeleke ukubana banqobe lowo mdlalo ukuze labo babe lethuba lokubana bathole imedali kuyona lo mdlalo ekhona eyama-youth games. Ngamafitshane yikho ebethi lakho ku-day 5 yama-youth games.
Lo ngumazi wethu Hadebe incwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Peta ke ezala mhlanje sikhangele ebezihamba phambili uNkosikazi uMongameli Joyce uMongameli Robert Mugabe uxotsha umsekeli wakhe uNkosikazi Joyce Mjuru umsebenzi kanye labaphathi ntambo bakarhulumente abayisithupha.
Lamuhla bekulilanga lokunanza ukulwisana lokungethembeki International Anti-Corruption Day.
Thokazi kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo ngentungamelinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.